Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 18 kwenkwezi 2024 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa ama-account amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Uma uphisa ukuthi ume esitradini uwo othengisela abantu imali, ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube ne-banking license, kodwa nje hayi akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amayuthi.
Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla.
Salinalo ukuthuselwa, abantu bonke bavota ngokukhululeka. Mangabe umuntu efika lana ezovota, ivoti yakhe uyenza emfihlakalweni.
Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa lama-account amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele intatheli zindaba izolo ukuthi sokubotshwe abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lane 224 kwavalwa ama-account ebhanga afika phose ikhulu 90. Umkhankaso wokubopha osiphatheleni uqiniswe kulandela ukusungulwa kwemali entsha ehlobo lweziki. Lokhu kwenzakala lanxa ingcweti kwezomnotho lezomthetho zisithi ukuthengisa idola leMelika akusilocala ngoba imali esetshenziswa eZimbabwe ngokusemthethweni. Sixoxe lengcweti kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uma uphisa ukuthi ume esitradini uwo othengisela abantu imali, ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube ne-banking license, kodwa nje hayi akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amayuthi.
Manje nxa sikhangele lona lolu udubo esilubonayo olwemali yona le entsha emazigi le, ulubona njani njengoba sizwa kuthiwa yona imali uqobo ama-notes, ama-bank notes lama-coins ezindaweni eziningi kayifikanga?
Ye, ngoba yena usomkhulu webank uMhlabane wathi yena asoze agcwalise emfikeni imali eningi amaziki, ukwenzela ukuthi aye ngathi uyabamba kumbe uyagaxa i-circulation, izenzitha control inflation. Owesibili ukuthi ngibona ngathi mina abantu laba abezanu bafuna ukuthi bajayeze izinto leZimbabwe ukuthi asebenzise ama-electronic money transfers, abanye sasibili sibatshila abantu omali ikhokheshi yawa nikho bakhweza umthelo from usuka ku-1% usiya ku-2%. Imali vele emthetho wayo ifanele ibe khona kukini mine engiyisebenzisayo ukuthi ngifuna i-cash kumbe ngifuna kube ukuthi ngiyethenga ukuthi ngisebenzise ama-bank card. Kodwa njengokuzwa kwami yena ekhuluma umnikazi wakho wayesithi yena uza-restrict-a imali ukuthi ibe ningi kakhulu yenze ukuthi athinte inflation. Mfowethu, lathi nje sasijayele lathi ukusebenzisa electronic transfer, awudingi ukuthi uhambe sithole i-cash, unganceda nje ukuyenzela ukuthi imali yethu ngabisa
dilika. Kodwa lona udubo ulubona lungaphi kahle kahle, ikakhulu siyasizwa abanye besithi abantu labo somabhizimusi abalathemba lokho okuthiwa yi-confidence nge-system ye-bank, ukubona kuyikho yini lo?
ingazi ukuthi ngoba mina vele emthetho wami angijayelanga ukuhamba ngisebenzisa imali ngiyandisuthi kumbe ngingayingikhathi ithuba ngingasebenzisa idola lapha nalapho kodwa ama-transactions amakhulu ngisebenzisa ibhenki nxa abantu besithi ngabona themba emabhenki kumbe imali liqiniso ngoba sekulesikhathi iminyaka eminingi imali zethu zibhidlela kodwa okwakhathesi kungcono ukuthi ngoba imali yakhona sivele sikhona lokhu asizisikulisele emuva engxenye singaba sokudayela ukusiyejayela ukuyisebenzisa kuzafika isikhathi sokuthi siyayithanda kodwa engavumelani lakho mina yikuthi uhulumente athi yena kule official exchange rate i-$1 eyangaphandle i-$13 i-$13.50
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende yedlule. Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe lakwele South Africa, ibandla elizathola amalunga amaningi edale lephalamende yilo elikhetha umongameli welizwe. Ukuvota umuntu ephandle kwelizwe lilungelo elingaphiwa abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxe lesiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika, uNkosazana Dudu Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bayeza manje sebebambaningi impela izolo besinabo ngoba siqala ukuvota izolo bafikile kodwa bebengabaningi but namhlanje siyabona inumber siyakhuphuka sebaningi okwamanje sekuvote about 250
ngokwakuqala yini lokhu kumbe yonke ikhetho olwenzakeleyo belivota liphandle kwelizwe
yebo baye benze kanjalo kwenziwa kuma embassies wonke ase South Africa akhona ezweni lonke so akubona okokuqala lokho
kodwa ke bona abantu ababuya bezovota bavota bekhululekile na abakula kwethuselwa kumbe ukucabangela ukuthi ngingavotela bani kuzaba lohlupho
cha ababi nalo ukuthuselwa abantu bonke bavota ngokukhululeka mangabe umuntu efika lana ezovota ivoti yakhe uyenza emfihlakalweni akekho umuntu owaziyo ukuthi uvotele bani bayakwazi ukuthi bazivotele futhi bonke bakhululekile
kukhona yini okunye ungasitshela ngokhetho lona lona
esingakusho nje ukuthi sijabulile kakhulu ngoba siyabona ama-South Africans baphumile ngobuningi babo bayeza ngapha izulu liyanetha namhlanje kodwa siyabona abantu balokhu bayangena ngoba bayazi ukubaluleka kokhetho ukubaluleka kokuthi bakwazi ukuthi bona benze amavoti wabo so konke kuhamba kahle ngaphe Washington sijabule kakhulu sivulile until u-9 ebusuku sivala ngo-9
amavoti wona lawo ayabalwa nini
amavoti ahlanganiselwa ekhaya mangabe sebevotile la emazweni bese amavoti ayahamba abuyele e-South Africa e-IEC i-IEC izobe seseyiwahlanganisa kamavoti nawo wonke lawase-South Africa and then bese seyiwayabala thina njenge-embassy akuthina esibalayo asibali sisiza nje ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuvota
leli khangelele ukuthi bazaba bangaki
silindele abantu aba ngu-1,570
lo-ke ngunkosazana Dudu Khumalo isiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Lokhu kulandela imbiko ethi imali le izaphiwa icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lonyaka. Minyaka yonke phansi komthetho we-Political Parties Finance Act, amabandla alamalunga edale lephalamende ayaphiwa imali nguhulumende. sixoxele siphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uliqiniso yikuthi imali liyana okwakhathesi izamiswa ngoba ubaba uWashman Ncube laye wabhala incwadi ethi ukhokhela lelo celo olichoyo le-CCC. Lathi sabhala incwadi ecele lethu eliyade sisebenza lobaba uChabangu lobaba uSiso yabhalwa ngubaba uSiso onguye treasure onguye sahambisa ibizo lakhe sahambisa le constitution onguye treasure wecele lethu leCC. Then ilinye icele likhokhelwa ngubaba uTimba lalo labhala incwadi kwaba njalo sokule ncwadi ezintathu.
Manje lina selithethe manyathelo bani ukuthi liphiwe imali le?
Angiboni kuzagcina sesiya emthethwandaba lapho kuzachasiswa khona ukuthi kati CC eyo yiphi ngoba ama-CC mathathu.
Njengoba imali le iphiwa ibandla elilamalunga edalele parliamente lina lilawo na?
Lokho kumbalwa kule CC eyiyo eyenza ama-recalls ama-MPs eyiyo eyethu eyiyo eyabekhetha uChabangu uba njengo-secretary general. Yiyo phela yakhipha ama-MPs lawo owabuzayo ukuthi ngakabani ngawethu ngoba yithi sakampenelayo saphinda sabarikhola sariplesa abanye iparlamenti yabavuma. Ngikhuluma nje abanye baseparlamente including obaba uChabangu baseparlamente ngenxa yecele lethu eliyilo elarecognizewayo ngomthetho ukuthi yilo icele le-CC. So okokuthi iyani kubani hayi kakukaphumi ngoba thina sebabhalela uziyambe sambhalela sayithola impendulo so sisamelele ukuthi bakhange ikhodi yeza silamula kodwa iconstitution eseparlamente esilayo eyiyo yama MP la avotelwa kathesi hayi ngeyethu kamboni mbango onganani. Yebo yenxa kuthwa ubaba Ncube uyiphiwe uyabe iphiwe phela hathi ukuthi ingeyakhe uyabe iphiwe ukuthi uyiphiwe bafune nje kumupha. Nxa sesikhuluma iqiniso imali liyana iqondane lecele lethu kulamacela ngo 3 lokho akuphuntshuthu. Yebo ye ama cases ethu amaningi asekhoti lokho silandela ezamakhoti ubaba uChabango kithi asikamxothi samsuspenda kuphela ngenxa khona ukuthi every time ukhanya yena uthi usesebenza le government yona le khona thina sifuna ukuyikhipha uyamuzwa eyibuka emgceke kupublic thina le government le kasiyibuki.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamanye amacele aleli bandla yehlule.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kubembula. Lamlela ndwandwe, lamlela.
Ukwezemaphandleni abalimala besempini yenkululeko bathi bafuna ukuthi bahlolwe kakutsha amanxeba abo ngoba bengasuthiseki ngendlela abahlolwa ngayo lapho besuka empini. Bathi bafuna ukuthi uhulumende ababhadale ukulimala kwabo ukuze inhliziyo zabo zihlaliseke. Amalunga enhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe abikele iqula lephalamende lokhu kuliviki lapho kuxoxiswana ngomthetho omutsha we-Persons with Disabilities Bill eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Abalwa impi yenkululeko bathi kumele bahlolwe kakutsha ukulimala kwabo ukuze babhadalwe ngokufaneleyo amanxeba abalawo ngoba lungaqhutshwanga kakuhle uhlelo lokubahlola ngesikhathi bevela empini. Umnumzana John Dimaras Pindi olilunga lenhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe utshele iqula lephalamende lapho kufakwa imbono yomthetho wabakhubazekileyo ozabunjwa we-Persons with Disabilities Bill oqhutshelwe edolobheni leGwanda ngolwesithathu ukuthi kabahlolwanga kuhle lapho besuka empini.
I-assessment yethu indlela esahlolwa ngayo ayisilokhu ingasisuthisanga kuze kufike lamuhla kwela ukuthi umthetho ukhangele kakhulu khonapho.
Amazwi la asekele njalo ngomunye walabo abalwa impi yenkululeko umnumzana Andrew Mabhanga oweGwanda laye othi babuhlungu emoyeni ngoba bengahlolwanga kuhle.
Sinikwe first percentage yezayenza lathi siphume inyembezi. Sanikwe first percentage yokucakileyo.
Lanxa eleZimbabwe selile mnyaka engamathumi amane lane lathola uzibuse, uMnumzana Thembi Nkosi Siziba owensiza uthi akubathokozisa ukuthi abaphiwanga imfanelo ezibasuthisayo ekuyimaleni kwabo.
Abaningi sibekulima ubuthiza obutshiyeneyo, abanye emehlweni asiboni, abanye silizigoga zasemizimbeni yethu khona la. So sibe sipela kakhulu ukuthi aluba uhulumende engasikhangela.
UMnumzana Plakson Moyo layo owalelwa impi yenkululeko uzwela odokotela abayibo ababahlolayo.
Singabe uhulumende uyafaka amadokotela azakuzwa ubuhlungu balaba bantu.
Ngomnyaka ka-1997 wayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe wabanjwa ngamandla okubhadala abalweli benkululeko ama-$50,000 ngemva kokutshengisela kwabo besithi bafuna isibongo sokulwela ilizwe. Inyathelo ingcwethi kwezomnotho ezithi ladala ukubhidlika komnotho wakuleli. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Albert Moyo uthi abalweli benkululeko kumele bawuhlolisise umbono wabo lowo.
Empini sasihambela ukususa ucuku olwalukhona. Sokuvuka nje umoya ongayisiwe ekugcineni ukuthi abantu sebefuna ukuthi ngabe bathola okumangalisayo.
Umoya uthi nxa uhulumente engavumela izifiso zabalweli benkululeko, umnotho welizwe uzabhedlika njengalokho okwenzakala lapho bephiwa ama-$50,000. Imizamo yokuxoxisana lomphathintambo obona ngenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko uNkosikazi Monica Mavhunga iyehlule ngoba engaphendulanga ucingo lwakhe. Kusenjalo zikhuza emhlola izakhamizi zekafuse eKwanda South ngemva kokubulawa kwababo oleminyaka engamathumi amane eJwaleni. UMnumzana Luke Nathi ufele ezitolo zekafusi emadabukakusa ngolwesibili ngemva kokutshaywa kwabuhlungu ekhanda umduduzi Sifanda obexabana laye. Amapholisa athi amdinga ngamehlo abomvu umsolwa obaleke ngemva kwalesi sika. Akhuthaza njalo uZulu ukuthi azise amapholisa aseduzane lapho embona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosikazi noMathemba Ndlovu omela isigaba seMathebelele South ePhalamende. Sicubungula isimo sendlala nemizamo eyenziwa ngamakomiti ePhalamende ukuphathisa ngalolu daba. Uqala ngokuchasisa okwenzakala kwesakhe isigaba.
Oh, ngiyabonga ukungena lami ehlelweni. Isimo sendlala sibi kakhulu lonyaka eMathebeleni South. Sibi kakhulu ngoba luba manzi angasekheyo, amanzi sibulakilina okunatha aseswelakala. Ngabe bekuvuma kumbe uhulumende angenele bathole kumbeni kugejwa amabhozi athonayo eseyaphansi ukwenzela ukuthi kutholakale amanzi ngoba lazona lezi zibhorane ezigejiweyo amanzi akhona asaphumi kuhle asecitsha. So sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu.
Lapho usithi indlala ibhahile, kuyini abantu abakwenzayo ukuthi beze beziphilise?
Abantu baziphilisa ngokwemba kwemigodi lokuthi abantu abanjengabomama abaningi bayahamba besiyaoda izinto bethengisa khona ngale okwenjiwa khona. Kodwa uzathola ukuthi abantu abangabomama bayahlukuluzeka kakhulu ngoba yazi abantu bangaqalisa ukwenza izinto zokwemba imigodi esikuthi ukukorogoza, abantu bangahlangana angazi kumbe yona le nto okuthiwa yi-mob psychology kumbe kwini. Uzathola ukuthi omama bahlukuluzeka, abanye bathathela into zabo bangabhadalwa, abanye bethi isikweredi sebeqede lapho bengabhadali. Nxa ethi uyabuza sebefisa lokubahlukuluza, omama bahle bachiyane lakho but akula ngenye indlela ngoba iZimbabwe ayilamsebenzi, akula industry sisele yona leyo yokwembiwa kwemigodi. Abantu ade sithembele kulimeni, pho lezulu kalikho. Into esuke ibe luhlupho kakhulu ukuthi abantwana aba under age okumele ngabasesikolweni uzathola abantwana abancane abalama 13 14 sebegebha labo bezama ukuziphilisa kwesinye isikhathi ekhaya umntwana nalowo le 14 years ngiyabe emdala ngiyosokumela bone ukuthi abanawakhe laba abancane badlile abantwana abangamankazana sebezaba forced ukuya emacansini ukuthi bethole imali zokuthi bathole nje ukuyethunjini. Ayi, lonyaka kunzima, kunzima kakhulu, but abantu bona bayazama ukuthi baziphilise ngendlela eziningi, but hayi, ilanga lichisile, ilanga lichisile. Okukho kungihlupha kakhulu ukuthi abantu bebekwanisa ukuthi balime kuma-irrigations bezisilise, but lonyaka kuzaba nzima ngoba amanzi awakho, kungasela manzi. Asazi ukuthi sizaphephela.
Njengamalunga edalela eParliamente, liyakelile uhlafune yini lolu daba, njalo liphume lezinqomo bani? Siyasibona ukuthi abaphathi intambo abehlukeneyo babuya. Lithini kubo bonke, kumbe amakomiti awedalela eParliamente, kumbe i-Women's Caucus?
Ya, amalunga edalela eParliamente siyazama konke okusemandleni esikuthi ikuphusha ukuthi nga abantu bayancedakala. Siyazama sibili ungalandeli la iHansard lapho esidibetha khona, uyabona ukuthi wonke umuntu wakulavike amahara sonke emabandleni wonke kungela ukuthi liphi. Yathola sincedisana sibili ukubuza ukuthi simeke shoot abantu bakithi badlile, ukuthi abantu bakithi batholile yini ongabaphilisa, ngoba kungumlandi wethu njengamalunga edalela eParliamente. Ungakhangelela abecommittee ye-agriculture bake babhoda eziphaleni zethu bekhangela ukuthi ukudla okufaneleyo kukhona yini. Tholakala ukuthi ukudla kukho. Ngokunjalo siyaphusha uhulumende ukuthi kadingele abantu ukudla. Ukudla sokubuyile bakunikwe umuntu wonke kungakhangelwe ama-parties, ngoba indlala ayikhangeli ukuthi umuntu ngowe-party. Indlala indlala emuntwini wonke, ifana lezulu malisina linela umuntu wonke. Ngokunjalo siyaphusha besimcela uhulumende ukuthi kazame ukuthi adingele abantu ukudla, abantu bancediswe. Abantu kabancediswe ngoba lonyaka asila choice yokuthi sithi singathi sikhangelele ukuthi abantu bazenzele ini. Singumthwalo kahulumende ukuthi abhode amazwe wonke njengokujayela ukuthi vele sihlala sicela abantu babacelelwe ukudla le, ngoba ukudla lamanzi kulilungelo nomuntu.
Leyo bekuyingxoxolo ngonkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iMathebeleland South edalela eParliamente. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana umgqibelo ozayo. Yilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshonele indaba sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Nguluke ohlaziya ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani ukubana abe-South Africa bayavota abahlala phandle kwelizwe, kodwa lokho akwenzakali nxa kulokhetho lweZimbabwe ukuthi abahlala phandle bayavota? Ukubona njani wena?
Yakho kusekayo ukuthi ngamazi lamazihlaba la mathi uzibule sinaye ngebizo kanyasi uzibuse ngebizo ngenxa yokuthi uzengisamthole uzibuse, kodwa okulakalayo nini esingathi idemokrasi uzibuse wethu akwenzakali, ngoba leyi ihulumende eyiyephetheyo eka-Emmerson Mnangagwa iyakwazi ukuthi nxa ingavumeli la ukuthi abantu baphande bavote, kuyaze kutshengiseleke ukuthi yona iZANU-PF njengephathi akula muntu oyithandayo. Uzabonakala ngenxa yokuthi izadliwa kakhulu, kwenzela ukuthi kuyabalula lokuthi la mabandla aphikisayo nxa ebeka indaba sobala ukuthi hayi thina lapha ridilona ilini inakale fosho ukuthi hayi abantu labavele kathanda sobavotele bani, sobazafuna ukuthi benze okwabo ongama-election okuyingungwana ngokuthi benze imithetho engeyabo, faka abantu babo bezethi abangabe ZANU-PF abasapoti ZANU-PF bayenze ngokukhanya sengathi kuvote okungavotwanga. Engakuyo neZimbabwe abantu afikisalele kwazi Zimbabwe njengelizwe i-kingdom, iZimbabwe yakho ayihlukananga leSwatini, iZimbabwe ayihlukananga le-Uganda, ngoba into eyenzakalayo ilobukhosi obungalobizwa ukuthi into eyenzenza intando yomuntu ophethe ngaleso sikhathi kasi zi intando ya bantu o into abantu bahamba bayilwela ngesikhathi ukuthi bakubuyenza ukuthi bavote bakhona ukuthi babatsho into abazifuna zenzakala ngoba makhangela ukuthi zanu-PF iyakwazi ukuthi abantwana bezimbabwe abaningi baphandle kwelizwe ingavumela intoenganale okutho ukuthi bonke laba ngesilungu bajwa-eligible to vote abantu basediaspora angavota automatically 50% of ama-vote izanu-PF elithiwalwezi
ye kodwa nxa sikhangele siyabona ukubana yena ngokwakhe umongameli Mnangagwa wake wakhuluma wathi kuzayenzakala ukuthi abantwana bezimbabwe abahlala phandle kwelizwe bevote nxa kungalungisiswa okumele kulungisiswe kodwa sikhuluma nje asiboni bona abantwana abahlala phandle kwelizwe bezimbabwe befuna ukuthi bagqugquzele ukuthi bavote
ye engakutsho ukuthi yena uMnangagwa vele ufanana lemota ethwanhlabathi ukuthi uyakwansa ukuthi udriver fake indi getting left ngene-right nxa kude lifile abantu ehambayo uMnangagwa asumntu lobuqotho asomntu lamaqiniso currently into engayitsho ukuthi ezimbabwe kasila opposition akulathanisa afuna ukuthi iZANU-PF iphume yena ilala la yena efilayo okathethi into ebunzima esilabo njalo yinto eyayivele yahlelwa ngesikhathi kusifa uMogens Tsvangirai ukuthi ushanisa bayithathe asithe nje into esingayitsho abantu abaningi babona ukuthi izikimi zabo-GSV ezenzakala bobulawayo kuthiwa o-perfect short ama-ponzi scheme into ekhona kathesi esilayo ku-opposition ise-ponzi scheme i-opposition esilayo i-cape card ibanjwe iZANU-PF uchamisa dlala lezanu akula muntu ongathi lume isandla esiyidayo asila jini opposition i-opposition siyigcine ngoTsvangirai
hhayi kuyezwakala isikhathi iso singasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyalivalelisa abalaleli abahle into engitshela ukuthi hhayi kuzalunga ngoba into eyenzakalayo kathesi ngamavidi kalokhu iZANU-PF ayisoze ikhishe i-opposition opposition izaziluma njengengiphume njalo into engitshela ukuthi sizabuye nomzathu zophatha ilibambe nelutho omzaka wathi bazala bezophatha sizazophatha ekhaya isandi kasandi kodwa sigqizayo ngiyabonga
hhayi lathi siyabonga lo-ke bekungumnumzana Josphat Mzaca Ngulube ohlaziya ezombusazwe ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMartin Sibanda ehamba leqembu lakhe lemaguswini Super Sounds bephethe isingo yabo entsha uMartin udabuka esigabeni sesayidindi ebhinga kodwa ucula eseSouth Africa nangu-ke lapha ixoxa lontungameli inkomo weStudio 7
manje hayi sengile dlalade eli-1 lika 2019 la masingili angu-4 okwamanje ngenza i-album eligcweleyo iyaphuma nje ngevokudala
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ngiyatholakala ku-YouTube Martin and Maguswini Super Sounds ngiyatholakala ku-Facebook Martin X Spanda lelinye futhi ku-Facebook Martin and Maguswini Super Sounds umfana wempabanga ngiyatholakala ku-WhatsApp inombolo +26378436113 ngiyatholakala ku-WhatsApp la kumakhonzi konke nazi futhi ezinye plus 263 77 11 28 993.
Abalandeli ubachiyela wapha masi
kubalandeli ngithayile ngaphela amandla hlalani ngokunjalo lingixhasa lami ukuze ngiqhubekele phambili ngomculo ngizohlala ngiliphikela ngaso sonke isikhathi angeke nze ngiphela amandla mali ngabe lani lingikhuthaza lingisapota ngokuthenga ama-CD ma-USB ama-memory card konke kukhona la ma-t-shirt lonyaka I think i-album liyabe lihamba le t-shirt.
Siyabonga, igama ngu Chris Gande, lilale.